Well, kuliqiniso siloku sisuka esigabeni lapha na ku announce fiscal policy ngominister uMthuli Ncube. Sananzelele ukuthi i-tax yane 2% yafakwayo ku transaction. Ikhanya ihlenze into zangahambi kuhle. Sesinanzela njalo ukuthi ungangiphayela impahla lapha ezitolo zonke zezigqansile. Sikhuluma kanje kade esimthova iqansile iprice yakhona ayiqedakali. Ungabhadala idola, ungabhadala isidola 50. So into zakhona ziqedakali kakahle. Kodwa kuyiqiniso yokuthi iprice yezinto zonke iqansile yaphezulu. Yikuka naziya futhi le mashopu la abona impahla azisekho. Abantu sebezithatha bezifake ku-black market. Ungananzela futhi le black market ngala ma-rate emali asehlanya la ukhona ngale. Ngoba ungakhangela ukuthi nxa uthele ufuna i-100 rand, uyabhadala ingayo amabhondi angu-300. So kuyatshengisa ukuthi indoda azihambi kuhle. And ngokunjalo futhi yananzela ukuthi izimpahla eziningi ezifunwa ngabantu ama-basics emashopu azisekho. Ungananzela abanye ababheka isinkwa abasabheki ngenxa yokuthi iflawa abayitholi. So umumo weZimbabwe hhayi awuqedakali. Sibona ngathi uhulumende laye ukhanye ngathi nje ukubukela kulanto ayenzayo. So abantu bahlukuluzekile kakhulu.
Sike sezwa umongameli Emmerson Mnangagwa eloba kuphephandaba leThe Sunday Mail uthi yena kukhanya kulehlulekana labantu eliyilo elibangela ukuthi kube lomkambo omnyama owensitha njalo lokuba la ma-rates la angani ayaphezulu mihla ngemihla. Kungakuliqiniso yelo?
Lo kuliqiniso ngoba ungaze unanzelele mphosavumyane la ukuthi bona abantu okuyiwo abathengisa imali emkambo omnyama. Abanye abantu bathola ngabantu sibili vele abathengisa ukuthi abala mali, ngabantu abahlala vele, abanye abantwana abancane, abanye uthole ngomama abakhulile abesuka ngogogo abahlala nje vethu kodwa bethela imali eningi. Umuntu wakhona uyakhalisa le ndlu kalayo, umuntu ohlala nje ecele ifilelayo lapho ahlala khona. Usubona ukuthi imali leyo abeyithatha ngakutho ukuthi bakhona abantu abagangileyo abale mali okuyibo abanika laba bantu imali ukuthi bayithengise. Lelo liqiniso elisegcekeni. And futhi loko asekufihla ayisebo bantu kuphela abasecweleni abangibonayo ababakuyona liphathe busa izampiyo abasebenzisa abantu ngaleyo ndlela. So ke sizimnakayo ikhuluma ngakho kuhle ngayise kunanzelele. Kodwa engakuthandanga kakhulu ngaye ukuthi uthi yena abantu laba yena uzimisele ukuthi amemezele ukuthi abayangisa ukuthi ayinemenshen ngesikhiwa. Ngibona ngathi kimi asondlele endleleyana yena lovayela athi ukuthi laba bantu bagangile fanele babotshwe. Ngoba kufanele awesabe ukuthi ukhulume iqiniso ukuthi into zilungise. So ke silaleyo sebe eZimbabwe kathesi.
Ngokubona kwakho okubangela ukuthi bengabotshwa kungakuyikuthi baseduze labusayo yini ngoba sizwa kuthiwa ukhona omunye oxotshiweyo oyi-reserve bank obonakale ube lo msekeli kamongameli uMnumzana Chiwenga izolo.
Yes, lapho ngivumelana la ukuthi vele bona abantu okwenza bengabotshwa bangabantu ozathola ukuthi bangaba yisihlobo labona abasezikhundleni ku-ZANU PF government lekhona. Abanye futhi ungatholi vele ngabantu abakuhulumende ababhadla. Lo singakhohlwa phela ukuthi indlela i-ZANU PF esebenza ngayo ama-institutions la aqakathekileyo ifaka abantu bayo. Ungayi-reserve bank khona phana ubona ungathi ngabantu kazana. Abantu vele abalinked ku-ZANU PF. Ungaya kubo-grain marketing board bona amaneja bakhona abantu abalinked ku-ZANU PF. So nxa kulokhu kuganga abantu babo yikho ungananzela abantu laba bengabotshwa. Siyakwazi ukuthi sasatidiyoni khona wayethi kumegcwala igama lonke leli sokungeyo sethethe imisebenzi ethama-ministries koke la ma-ZANU Nation sokungeyodrive izimota agcwala igama lonke from. So ke ngabantu abaku-ZANU PF yikubona la upresident uMnangagwa esithi yena abantu laba ufanele bamenyezele iningi ngenshemini kodwa thina sithi ababotshwe ngoba yimpendulo kuphela.